mina mbona ngathi uzodwa abantu uyintshantshu ngokwakhe ngendlela yakhe yedwa engumuntu uba wenza ukuthi sisuke sithi hayi uzodwa abantu uvele uhlakaniphile kumbe ukhaliphile ngendlela ayenza ngayo agida ngayo kumbe ngendlela agqoka ngayo lengandlela angagqoki ngayo ngathi thina ngabantu singabantu yithi esikuthakazelelayo khona lokhu abantu nje esintwini eZimbabwe la seSouth Africa lani yonke indawo nje jikelele eAfrika thina ubunqunu bekuyinto ekade ingababazwa for a long time uthi abantu bebengasuki bebabaza ubunqumi bomuntu bekuyinto eyangisayo kakhulu but khathesi njengoba into sezitshintshile njengoba abantu sebe-export abantu sebebona yonke indawo kuba laba kulabo-Beyonce kulabo-Nicki Minaj abahamba benqunu njalo abaye begqoke into ezinqunu benze into zabo kakuhle kunjena thina besuyinto esiyibonela khatshana banje nxa esifike eduze siyabona ukuthi abantu sebephuma endleleni leyana ekuyesaba leyo kukhangelela phansi ubunqunu bomuntu sebekukubabaza njalo sokuphuma egcekeni manje ukuthi ayisiwo madoda wodwa abathanda uzodwa kodwa wonke umuntu labafazi bafuna ukubathaza ubunqunu babo so yikho-ke uzodwa uthe nalesi vindi esinjalo sokuphuma ehambe laphana eji umlenze enqunu lokhu sokubabazwa sokubobotheka sokuyinto emangalisayo kakhulu njalo esimfikise esikhathini sokuthi sengumuntu othenga indlu umuntu osele mali eningi kakhulu ngoba ngiyo lesi vindi esokuthi ahambe laphana ayemela abafazi abaningi kuyabongeka kithi inhlanhla yakhe njalo yikhathi sakhe
uyatsho wena ukuthi kukhanya ubunqunu sokungani yinto ebatshazwayo kodwa-ke siyabona ukubana endulo bebegqoka imisisi lamabheju ubunqunu bebungamangalisi kakhulu uzodwa sebuyela yini endulo
hayi mina ngingathi sibili asangeke ngufananise lokuthi sendulo bekuyinto ubunqunu bekungento namakahle endulo ubunqunu ye kwakukhona sibili kodwa-ke kwakuyinto into yabantu bonke yokuthi abantu bahamba-ke benqunu begida nxa beyenza imidlalo begida kunqunu kwakuyisikhathi sakhona kungathi yi-team njalo kwakungama-cultural dances okuthi awungeke uze ukufake laphana uthi hhayi abantu sebenzani banqunu kodwa nxa ungakhangelisisa okukazodwa uzodwa zingeke sithi ukuthi ukuthathe kusendulo ngoba uzodwa ugide emabhawa uzodwa ungumfazi okade kukhangelwa nxa sisesikhathini esinje bethi ngumfazi olula umfazi ofuna ukuba liwule kumbe umfazi oziyekelelayo oyinhlekisa ebantwini kodwa-ke yena nxa esekwenza lokho njalo esebhawa njalo eza kuyenza futhi emidlalweni eminingi njalo ezihambela engumuntu kuyinto engathi thiyene kakhulu lasendulo ngoba endulo kwakuyinto ebatshazwayo njalo kungabafazi abaningi abakwenzayo kuyisikhathi sakhona sokwenza kanjalo manje okukazodwa kuvele nje singathi yikujuma nje kuphela ukuthi wavele wabanjwa ikhamera ezigidela santando yakhe fake umlenze lapha uKTV imbamba ikho ukusuka kwakhe endali esebatshwaza ilizwe lonke babekhona njalo abafazi abaninginingi abagida-ke njengozodwa kodwa-ke uzodwa ube lelakhi yokuthi wabonwa ikhamera enjalo enqunu njalo ejike umlenze phezulu yikho-ke mina ubuntshantshu bakhe angiwubabazi kodwa ngitsho ukuthi abantu thina ngokwethu ngithi nje kuphela sibabazayo indaba ze-social media esezimbekela phaa
siyabona uyakhuluma lapha ukubana labesifazane bakhona abahamba besiyambona babe befuna ukuyabonani kahle kahle
iqiniso yukuthi njengoba nithile bhuti ukuthi abantu abaningi besingathi siyazithanda izinto lezi siyazibabaza kodwa-ke kuyafihlakala manxa ukuthi uzodwa abafazi abaningi baye befuna ukuyambona amadoda amaningi befuna ukuyambona mina mbona kuyizinto ezimbili lapha one yikuba uzodwa ulesivini sokugida enqunu engelaphenti njalo egidela umkhathi umuntu wonke njalo ethwele imbodlela ule styler sakhe sokugida nxa enqunu indlela agida ngayo engagqokanga njalo ephethe imbodlela njalo ma esehla ekhwela umzimba wakhe uyayenelisa ukuyenza kanjalo yikho-ke yinto yokuqala engathi indlela agida ngayo njalo ubanqunu kwakhe kwezokusithi two umzimba wakhe yena uzodwa kokwakhe masimkhangele laphana emile ngenyawo zakhe zombili uzodwa lo mzimba omuhle kakhulu yikho-ke urepresenta abafazi abaningi abaningi njalo umzimba wakho uyakhekile ukuba la uyajabulela ukumbukela ungomunye umfazi nje uyafutha la ukuba lo mzimba njengowazodwa akula muntu ongafuna ukuba lo mzimba omuhle kanje yani mawukhangela ukuthi mawumuva ke umzimba wakhe ungathi uyahamba-hamba laphana uyabona ukuthi hhayi umfazi ogcweleyo sibili yikho ke abanye abafazi laba baye befuna ukukuthakazelela khona lakhana ukuthi bebone ukuthi hambe kuyini amadoda abakuthandayo ukuthi lathi singabafazi siyenze kanjalo ukwenza ukuthi amadoda anjani asithakazelele yikho ebafazini mbona yinto nje efunwa abafazi nxazekhala emadodeni obviously amadoda afuna ukubona umfazi onqune yikho baye bekuthakazelela lokugida kwakhe khona lokhuyana.